ubandlululo yoli aliqalanga izano yodwa, izano yancedisana lamangisi ekutheni ubandlululo libe nesisekelo sokuthi kulamaNdebele kulamaShona, yinto eyakuba izano lamangisi. Ababandlululayo okokuqala sibili ubandlululo silibona kubandlululana amanyisha zamazeshulu, kuze-ke kuba nje ubaba uHebert Stapel kwakuyilo bandlululo lelo. UHebert Stapel wayemanyisha amazeshulu efuna ukuthatha amandla emanyikeni. Kwabuya-ke amakaranga ajoyina into leyo ebandlululo kuba ngamandla. So-ke kuqala ubukhokheli bezami, hatshi umuntu kazana obishona, ubukhokheli bezami yikho lapho kuqala khona ubandlululo oluyinto ehluphayo eZimbabwe.
Abantu besiNdebeleni bona bami ngaphi kulo lubandlululo babankomo?
Abantu besiNdebeleni yiyo abakwi-receiving end yobandlululo. Ngabantu ababekezelayo, abantu bathebeleleni, ngabantu abafisa ukwakha iZimbabwe eyi-1 engalabandlululo. Kodwa-ke sithole ukuthi ngenxa yosiko lezami olokubandlulula sithole ukuthi thina ngapha esiNdebeleni sihlezi sikwi-receiving end. Singakhuluma ngemisebenzi esiyinitshwayo, singakhuluma ngezikolo osithunyelwa abantu abangabaziyo ulimi lwesiKhalanga, abantu abangabaziyo ulimi lwesiSuthu, abantu abangabaziyo ulimi lwesiXhosa, ukuthi bezofundisa abantu abethu ku-early development, child development phansi khonale, ukuthi vele bafuna ibe owathi hegemonic, ibe hegemonic ukuthi kugcine wonke umuntu eZimbabwe eselishona. Kuyindlela yokuthi kudilizwe ezinye indini, kudilizwe amanye amasiko, kudilizwe abanye abantu abathile ikakhulu emaNdebeleni, ukuthi isizwe samaNdebele sichithe siphele sibidu. Kodwa hhayi, lathi singabantu bakankulunkulu kuphela, asinge sibonge ukuthi umuntu ethi uzahazaza ecede isizwe sonke sibidu, akwenzakali khonokho. Yinto ezimbi ezenziwa ngabantu abakhokheli ababi.
Lithi lina kumele kubunjwe umthetho oyenza kube licala ukuthi abantu babandlululane, ungathanda ukugcizelela phezu kwalokho?
Kule mithetho eminingi eyenziwayo elizweni, eminye engalamtshelo lwede lenceda imithetho yakhona, kodwa iqakathekile iyalandelwa. Kangiboni ukuthi kungaba yinto enzima ukuthi umuntu owenza ukwandlulule kumbe i-tribalism kumbe i-racism kumbe ngokunye ukwaza abanye abantu kube yinto engavunyelwayo emthethweni. Ngibonani kungaba yinto enhle kakhulu. Akulula ngoba abalamandla okwenza i-tribalism yibababusayo. So leyo mithetho kungaba nzima ukuyenza, kodwa ngibona ngani kungaba yikuqala kokuthi khona sikontrole umkhuhlane lo o-tribalism. Ngoba nathi ngabe sizama ukuthi siyakhe ngokukhulumisana kungalamthetho esiqondisayo, bonani uzasithatha isikhathi.